uyasethu sokunyokumangalisayo nkomo asiphili kahle kuloba sibabona besehla senhle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelela okukhulu ngoba sikhanelela ukuthi lapha bavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khona lapha abahamba khona bahlangana labanjalo ngabe siza kithi lapha kuvela kula ngindla sesizibona nje ukuthi ha umkhuhlane ususabalelwazi wafika kithi sethu kokunyokumangalisayo ngoba ha kunzima baba.
Njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda, ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamaviki amathathu lolo?
Akulalungiselelo babe likhona, kulutshwana kakhulu. La imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho, hayi, ayakusifinyelelanga sibili inkomo, kube kulutshwana kakhulu. Phose ngapho ngizwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho, akulalutho sibili inkomo, sisengozini enyamangalisayo.
Uzulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho?
Asilandeleni nikho lokho esikunikwe ngohulumende wethu. Silandele leziqondiso ezivela kwabezempila kahle. Ngesihlaleni bakithi sicatshenini ngoba laseBhayibhelini ngathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu. Okwethu asivale nini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza. Lo ofuna ukuya kwezindawo akanqande unyawo lwakhe. Bakithi sihlale lenini sivekezele kuze kuthi zona lezi insuku ezivekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalomkhuhlane oyingozi kangaka kwela kithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenzakala emazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa. Lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela. Yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezangeke zibolise inyama abantu impilo iqakathekile kakithi asihlaleni phansi.